Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje emathuneni eHeroes Acre eHarare embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa obekuthiwa uyagula.
Umuntu angafa amalunga awe Politburo kuZANU-PF bayabuzwa umuntu munye lamunye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqhawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucatshe elinye iphepha kudaba lwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo.
Ambeji Judicial Service Commission lalabo abakhangele ezomthetho eZimbabwe bathini ngabaqatshiweyo ama-prosecutor enza izinto ezinjalo?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe abathi obengumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, obengumphathi ntambo obona ngezokuhambisa umnumzana Joel Biki Madiza, kanye lowake waba umkhokheli wogatsha lwamajele umnumzana Paradzaizi Mondi bazabekwa emathuneni eNational Heroes Acre lamhlanje njengokulungiselela kukahulumende. Abathathu laba babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, yena obekuthiwa kezwa kahle emzimbeni, nguye ozakhokhela umngcwabo walamhlanje. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 wake waxoxa lomufi umnumzana Sibusiso Moyo, walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra, wafika kusibanga sika Lieutenant General kubutho leZimbabwe National Army.
Abantu be America, particularly eNew York, basi receive kuhle sibili. Bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhlaka 24 November. Uqalisa ukungena uka mngameli oyilize uComrade Edim Nangagwa. So hiko ke sibe siqoqa ke nje abanye amakhampani ukuthi hayi kabalandile laba abasebe express interest kudala. So uwenze ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Ithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kuzigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisoja in the first place ngumuntu weZimbabwe and a good trainer, but umuntu uyaguga andi and angaguga umele aphume esisojeni. Umuntu angaphume esisojeni eseseya un community leader kumbe ajoin politics kumbe abe captain of industry kumbe abe yini, kuyanzakala lokho everywhere in the world.
Lawo ngamazwi omufi umnumzana Sibusiso Moyo, owayengumphathi ntambo wezobudlelwano belizwe leZimbabwe lamanye amazwe, njalo walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Kusenjalo umnumzana Joram Gumbo ilunga ledale le Politburo yebandla lezano PF utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuzavunyelwa imuli lezihlobo ezimbalwa kuphela emathuneni eHeroes Acre eHarare lamhlanje labanye abalutshwana abavela izigabeni ezehlukeneyo zelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Umoyo ube ngubabazala udade wakhe elandelane laye ngumfazi kwesinini sami uGumbo sibesebenza sonke ukukabinet ethi yena ekusenethi mina ngu-president Safez mina ngibambi i-constituency eMberengwa West yena uvela ku-Emberengwa East but kungenani sibesebenza sonke ndawonye sifundisa labo esingathi thina ngabafana kundaba ze-politics lokuba ku-parliament amanye ama-MPs ethu eMberengwa ku-government yena umoyo ubeyenza okuningi kakhulu ukuthi khona iZimbabwe ibe njengelizwe elizahambelana lamanye amazwe amaningi. Umathiza laye isinini sami ngoba umzukulu wami wathatha laye umzukulu wakhe and sasebenza sonke mina ngu-Ministry of Transport and Infrastructural Development. Ngiyawazi umsebenzi ewuyenza nguye wayenza ama-drawings ethu ku-Harare International Airport, Victoria Airport, leminye imisebenzi emikhulu. The retired general uZimondi ngiwe ngimazi kakhulu njengomuntu okade laye ungathi alisiloqawo ungathi mpela is just an ordinary villager umuntu okade ezithulele. So we've just lost comrades because of this pandemic. So kuyangihlupha kakhulu ukuthi ngikhulume le ndaba zabo.
Lilungisa umngcwabo wabo njengebandla lezanu PF.
Umuntu angafa amalunga awe-Politburo kuzanu PF bayabuzwa umuntu munye la munye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqhawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level. So yikho esikwenza mina ngoku-Politburo. So amajaha lawa amathathu sonke savumelana ukuthi asikhulumi le ndaba yabo ngamaqhawe elizwe. I-Politburo nxa sebebuziwe bonke bangakhuluma lokho bakwaziyo then upresident senika i-respect yangukhona ekugcineni.
Umnumzana Joram Gumbo lilunga ledale le-Politburo yebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi sikhona isifo se-COVID-19. Kuyadingeka ukuthi sonke sithathe amanyathela okuzivikela ngokuba kuyafikwa. Ukufa lokhu akukhethi muntu, ungabe ulesihlalo ngabe ungelaso, ungabe ungubani, akula ndaba lalokho, kuyahlasela noma ngubani. Ngakho-ke isizwe sonke abantu bonke emhlabeni kumele bazivikele ngokulandela amanyathela la ukuthiwa kathathwe i-World Health Organization ukuze abantu baphephe kulokho. Kodwa-ke ngingakhuluma ngisisho kanjalo ngibuye futhi ngisole ukuthi kuthethe isikhathi eside kulaleso abasipha sona ngokomthetho ukuthi bababeke. Ethina abasitshela sona isiso leso abasilandelayo kuhulumende. Yikho khona lokho esihluphana ngakho ukuthi bakhuluma okunye benze okunye, batshela thina okunye benze okunye, batshaya umthetho bangawulandeli. Yikho esithi yiloo lesinesiyona leyo.
Ukufa buthumuthumu kweziphathamandla zikahulumende lezi lamalunga ezanu PF amaningi ngeviki edluleyo, singathi kukhona yini uhulumende akufundileyo kulokho okungenza mhlawumbe alethe inguquko lapha ezibhedlela?
Ongafundiyo ekufeni uyabe yisiwula, kumele babe sebefundile kakhulu. Ukufunda okukhulu yikuthi bakwazi ukuthi ikufa lokhu kukhona phakathi kwabantu, sonke simele sizivikele kungakhathalekile ukuthi ungakanani ngokwesihlalo. Kanti-ke kabalandele njalo imithetho yonke ebekiweyo kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukufa komuntu kungakhathalekile ukuthi usesihlalweni ekumbe ungaphi kuliphi bandla, akusonto enhle ongayithokoza kuthokozela ukuthi umuntu uyafa kodwa ke uhulumende kumele afunde ukuthi ukufa kukhona thatha amanyathela okuvikela wonke umuntu bazivikele labo baye kuye emadilini njengalokho ekade sikubona la kuma birthday party babe sebefundile kakhulu.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana sike sambona egcona odokotela esithi babulala amalunga ezanu PF ngabomo lanxa nje esuke waxolisa ungathini ngalokho.
Ayikho nje yona lento abayikhulumayo, bakhuluma ubula nje obungayindawo. Abantu bebadala, abantu besezihlalweni ezinkulu. Khona lokho abakukhulumayo yikho ukuzagcina kufinyelele ebantwini ukuthi bathi besifa, bebulawa yi-COVID-19 bacaba ngokuthi bathakathiwe. Yona leyo mfundiso yiyo engafanelanga. Akula dokotela obulala umuntu lapha, abantu bayafa ngokufa kukhona. Njengoba sihlala sisitsho abajwayelanga ukwelatshwa lapha eZimbabwe, bajwayele ukwelatshwa phetheya. Ngakho izandla zabodokotela beZimbabwe abazithembi bazibona zingafanelanga zingafundanga kodwa ke odokotela basebenza ngaphansi kobunzima obukhulu kakhulu besenza konke abangakwenza kungela mithi ukuvikela abantu. Into ayikhulumileyo uMangwana lalo omnye olandelela nxa sebexolisile kuyinto embi kakhulu ukufa kodokotela icala elinje.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kwabahloliweyo elizweni jikelele kutholakale abangamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lasithoba minombili 358 belegcikwane le-coronavirus. Idolobho leHarare njengensukwini yilo elikhokhelayo kumanani ngababhubhileyo abalichumi lantathu 13 lababanjwe leligciwane abalikhulu lamachumi ayithoba minwemunye 159. Asebebhubhile elizweni lonke jikelele selokhu kwaqhamuka leli gciwane nyakenye sebeyinkulungwane eyodwa lekhulu elilokuthathu 1103.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Toniswa kukamsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucatshe elinye iphepha likamchuchisi kudaba lesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo. Usikhala otheswa icala lokuqamba amanga ngoba wathumela enkundleni zobulembu umfanekiso kamabonakude wawutshengisa omunye umama ethwele usane esithi luchaywe lipholisa laze lafa uselamaviki ambalwa esesitokisini elokhu encitshwa ukuhlawula imali yebail. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ambeji Judicial Service Commission lalabo abakhangele ezomthetho eZimbabwe bathini ngabaqhatshiweyo ama-prosecutor enza izinto ezinjalo. Isikhathi sasithembele ku-Constitutional Court laku-High Court kodwa ke nampo ama-prosecutor ama-magistrate namhla sesenza njengontelejah lomvundla bephekana ngegazi labanye abantu. Sibona ngani uhulumende lo gala nhloni. I-Special Service Commission ifound incedi ukwenzela ukuthi umbuso wabaningi lama courts aqhube umsebenzi wabo ngemfanelo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala?
Uma kuliqiniso ukuthi u-magistrate lo wathi ufuna ukukhawulisa usikhala ngenxa yokuthi uhambe eqamase esithi yena sewathonisa amacala amaningi adlula 65 engazange ibotshwe, yikho ke nasefuna ukumkhawulisa ngamazwi. Lokhu kukhomba mhlophe ukuthi omagistrate abasalandela umthetho sebelandela amahungahunga e-social media.
Manje lithi kwenziweni?
Sokusobala ukuthi amanye ama-magistrate lama-prosecutors asebenzisa indlondo, abasebenzisi evidence lomthetho. Sesile full evidence, sesilobufakazi obukhulu kakhulu ukuthi amanye ama-prosecutor enza umsebenzi ngokuqopha abantu hathi kulandela umthetho. Kungaba njani ukuthi i-Judicial Service Commission i-discipline laba bantu ngoba abalandeli umthetho, kufanana lo driver o-negligent othi hayi tete ngigcoba umntwana anzange ngimbone. I-negligence ngingantshela singalingasitshela sibili ukuthi ama-magistrate lama-prosecutors angaxhamasa sibili ethi la ethi bengalungiselanga icala leli umuntu seqeda 2 weeks ebotshelwe engala freedom yakhe yena. I-constitution isitsho mhlophe ukuthi umuntu ole-allegation umsula until found guilty by the competent court. Ngalokho mahlaba izulu sibona ngani ama-commission akhona ku-constitution kuthiwa afound ancedise kube le democracy, to enhance democratic principles. Judicial Service Commission qakathe kakhulu ngoba yiye found izimele wodwa ingatshengisi inketa abatshani, kodwa lapho sesibona ukuthi sebelama-sides abasalandela umthetho. Ngalokho sizaba ngabantu very soon esizakwenza izihambo sisiya approach i-Judicial Service Commission ngobufakazi silabo obukuthi amanye amajaha lamantombazana ngkhona ngali sesenza into zebandla zamabandla hayi ezomthetho.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi amazwe athi ele-China lele-Russia asithembise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngomuthi wamajekiseni okuvimba igciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulomama weMatobo oleminyaka engu-48 wancedisa omunye ubaba ayethandana naye oleminyaka engu-36 ukuthi badlwengule umntwana kamama lo owayeleminyaka elithumi lantathu 13 waze wazithwala lomntwana. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela lonke. Ngiyadinga shuwa, ngicela lingidlalele umlayezo wami lo. Ngidinga uJoseph Sibanda owasefelabhusi, wayesebenza eBentwood ngabo-1980, kathesi kuthiwa uzakalela eNtumbane. Ngiyacela ukuthi ongabe emazi angincede bakithi angifonele kunamba ezithi 0782602307. Ngubaba wami shuwa, ngiyamdinga, sengile minyaka eminingi imdinga ngingamboni. Ngiyacela kubo bonke abasefelabhusi abangabe besazi uJoseph Sibanda owayesebenza ekampani okuthiwa yi-Bentwood ngoko-1962 iminyaka yakhe. Ngiyacela lingincede basakazi, lingidlalele umlayezo wami lo.
Ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 kanye labalaleli, ngithi usuku oluhle. Msakazi wami, into ebukhulunywa nguNick Mankwana ayehlanga kahle ukuthi nabanye abantu bayashona i-COVID-19 day and night, every day bashona kwelakithi abantu kule COVID-19. Namhlanje sokusifa ama-ministers eqala ukuthi ama-ministers bula ngodokotela. Mayithi ama-ministers bula ngodokotela, abantu bona bula ngobani? Kusho ukuthi abantu laba bula yi-ZANU-PF, because ma ukuthi babula ngodokotela oma-ministers, khona kunini abantu befa ezophela namhlanje ukuthi abantu ama-ministers bula ngodokotela? Laba bafile abantu bafe kanjani? Kumele sichaze ngathi befe kanjani. Abantu be-ZANU-PF abanani nabanye abantu, babhekana nabodokotela amapoketa ukuthi sokufe abaministers beqala ukukhuluma olwalongo yongakhulumi sekukhuma manje. Uhulumende weZANU-PF asamdingi ezibaba samfune akaphume, because uyehlulekile, uyazihlulekela.
Sanibonani, mthokazi omuhle, njani umagumbonke omhlaba. Nimbuzo, nginombuzo koka ungazi ukuthi ungafika kanjani kukhaya moyo. Nombuzo mpelo ongibhekise kukhaya moyo, ngazi ukuthi ungafika kanjani. Ukuthi mayethi sisizwe sikamthokazi sifanele sikhale nabashonile abezana babulewe iCOVID, uchaza ukuthini? Ngoba into ekhulumayo it doesn't make sense, ngoba esikubonayo thina siyisizwe sakwamthokazi sigcwele amazwe, sigcwele amazwe nje kungakwindaba izano. Nalo baba sengimkhohle igama lakho thina mayebuza umlungu ukuthi isenzo sikamnangagwa sokushona kwabantu negunkurawundi was a mistake, ukuthi uzizwile yini ukuthi uzama ukuthini noma ukhulume nje ngoba engezwanga ukuthi ubuzwe ukuthini ngesiNgisi. Ngoba into abayikhulumayo beyiduka moyo nalobhuti ayizwakali, bathi ngubani mugana singathi njalo nje, abayizwakali kahle kahle, bayasixhaphaza laba bantu. Angazi ukuthi bengafika kanjani ukuthi asichazele ukuthi iqonde ukuthini ngale nkulumo yakhe ukuthi abantu sifanele singarejoyise ukufa kwamasela la achithela ilizwe.
Bonani zani, bonani abantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Siyezwa nje ugawule lo okuqamba amanga ethi lo mkhuhlane siwubulala iziphathamandla zezani uphefu esikhalakhalisa. Kanti bona nxa bebulala abantu bathi kumnandi yini, nxa behlukumeza abantu ngale ndlela bona babesithi kumnandi na, nxa bekhala bethi umkhuhlane usubulala iziphathamandla zezani uphefu. Kanti kumele ubulale ubani, kumele kufa umntaka bani? Kanti bona akusho bantu yini abafayo okuthiwa uthando usungu usubulala izano amasela wezano phefu isiphathamana zezano phefu, kumele ubulale ubani kahle kahle? Kanti labo bantu abafaye bona akuso bantu yini okumele kuthiwa bona ususenza wrong? Angithi labo bona amasela wezano phefu ngabantu labo kumele befe, ngoba bona bahlukumeza abantu elizweni yikho kubethusa. Kumele befela ngoba ba right befe, hayi ndabakhalelwa. Akula muntu ole ndaba lakho ukuthi kufe bani, zilongo besifa kuphela, thina sithi ku right. Abantu bathwele izima ngabo labantu, bahlupheka abantu bagcwele amazwe bathwele izinga ngalawa amasela wezano phefu ahlukumeza abantu elizweni. Ilizwe liphelile nandiya and liqhubeka liphela lisiya phambili, and okunye izibhedlela zitholakala ezingela lutho isikhathi sonke. Izibhedlela ezibezingela mithi lezi bayala ukuthenga imithi phambi kwabantu bebona nxa bephethwe ikhanda bafulaya bayeChina, bayala ukuthenga imithi lapha phambi kwaZulu abantu bafe ezibhedlela baphela la. Sekubuhlungu manje ngoba sekusipha amasela wabo, sekusipha ababulali babo, abafe labo njengabantu laba abababulalayo.
Salbonani, salbonani, salbonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngeGift Sonduku. Bemfuna ukuphendula leya indoda leyana okuthiwa nguSimon Khayamoyo. Ngimzwile laphana ephatheka kabi mayizizalwane zaseZimbabwe zihleka zize ziqethuke makusifa abathile city is not an African, maba izizalwane zeZimbabwe zezijabula. Kanti ngesikhathi labo bantu izigilamkhuba lezo zibulala abantu ngegoground, abanye bebulala ama-supporters e-MDC, abanye bebulala ama-protesters ngama-last election, leso sikhathi kwakuyi-African, wayengasolanga yena ukuthi ukubulala abantu akusi-African. Angini ngesikhathi se-goground yena wayekubona ku-right kuyi-African. Manje yena sekhalela ukuthi abantu behleke beze beqethuke nje kuma-Facebook. Hayi, uSimon Mkhaya akazame ebe yindoda mane engadedese indoda endala. Njalo into ofanele beyaziwani ukuthi lakithi emakhaya makufuthi ubayi izakamuzi ziyajabula, yabona. So mama kungabe kulothuba yofileyo abantu bejabula ungabasoli. Izani sijwayele ukuhlala iRika, manje sifuna ukuRika labantu abakhalayo. Izani ijwayele ukuthi kona masivotela uhulumeni esimfunayo iRika ifaka izani, manje sifuna ukuRika labakhalayo. Ngeke kulungi, ngeke kwenzeke lokho. So yena uKhaya mayibone ngathi kumbe thina sihleka kakhulu size siqethuke efuna ukubakhalisa, akathathi family yakhe ke thathe ungani segugile vele thathe labazukulu etshone khona esozivele bakhalisa. Thina sila nyembe zokudlala, thina sakala kakhulu kushusibulawela izihlobo ngegoground. So okolokho nje uzama ukukwenza akame kancane ngariga konke, kodwa ukuthi abantu abasiza izana ukukhala ukuthi uzabariga kakhohlwe phelile lokho. Sikhathele thina yezana kuyala noma zokuthiwa kona kudliwa inyama yamahari National Sports Stadium, abantu abayigcwalisi iNational Sports bayayizonda izana. Kufanele behlale bekwazi lokukhaya. Ngiyabonga ngokuhlala zethembisa.
Eyi, kunzima sho lakithi lapha, hayi hayi, kambe sho uma kungabe sibili umuntu okhuluma amagama nje njengakanike mangwana ungumuntu nje ongayishoyezana angithi kade yafele ejele.
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7 eminyakeni omusha. Siyalihalalisela lingene kahle eminyakeni omusha. Siyabonga nathi siphilile, likhuluma loNcube sendaweni yaseGoli. Yabonga kakhulu eminyakeni omusha, ikhule kakhulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga edale le-Senate lakwele Melika afungisiwe ukuthonisa icala likamnumzana Donald Trump owayengumongameli owetheswa icala lokutshotshozela umvukela. Kumele kube lamalunga e-Senate ayisilinganiso sokubili kokuthathu, 2/3 ngesilungu, ukuze umnumzana Trump atholakale elecala. Kodwa elinye ilunga le-Senate umnumzana Rand Paul uthi uTrump akumelanga athoniswe ngoba engasomongameli welizwe kwasekuvotwa. Impumela yalivoti itshengise ukuba amalunga ama-Republicans angamachumi amane lanhlanu, 45, avote evumelana lo mnumzana Rand Paul. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson othi umbuso kamongameli Joe Biden awukacaci ukuthi umi njani.
Kunzima ukuthi sikhulume kakhulu ngokubusa kwakhe ngoba engakabusi ungena nje embusweni, kodwa singabuyela emva kesinanzelele nje indlela abantu beke benhlanganiso yakhe akade besenza ngayo. Ngibona ngathi nxa sisiza sesikhuluma ngokwe-economy, ngibona ngathi bayasilele. Yebo, umnumzana Trump wenze kahle kakhulu nxa sisiza lapha ngezomnotho uletha amafekithali lapha lemisebenzi isiba kwinto chekile ukuthi ilizwe nxa lilizwe libe le industry engathi iphilile sibili. Nxa kulento engenziwa lapha ekhaya akulasizathu sokuthi sibe silokhu sisiyathenga kwamanye amazwe. Engibona ngathi lapho umnumzana Trump wenze kahle kakhulu. Ngakho uBiden nxa sisiza ngapha kwezomnotho kangimbone ngathi ule khona elinjengale kamnumzana uTrump. Into abantu abamthandile yona indlela yokuthi bayagqhuquzela kakhulu ukuzwana phecelezi indaba ye-racism le esihluphile kangaka elizweni. Kubo beze ngathi banamazwi amahle, bayathandwa ngabantu abansundu ngendlela ye-approach yabo abayenzayo ku-racism. Kodwa ke asidli ukuzwana phela, ngithi kufanele ukuthi abantu basebenze, kufanele ukuthi abantu babe lelungelo, kufanele babe lamathuba okwenza amabhizinisi ukuze kube khona isinkwa phela endlini.
Obengumongameli umnumzana Donald Trump bayemethesa amacala ukuthi ube sehluleka ukuthi alwisane lo kubhano lelu olwe coronavirus. Ubona ngani umnumzana umongameli Joe Biden yena uzenelisa yini ukuthi asebenze ngcono?
Nxa sokushiya lapha emkhuhlaneni we-COVID-19, sikhangele okwenziwe ngumnumzana uTrump, mhlawumbe ngithi lokuzenziwa ngumnumzana uBiden. Kasike siyekeleni ukwenza ngathi ngumlando wabo laba bantu ukuze bazame ukuthi baqede ukumemetheka kwalo mkhuhlane. UZulu wonke laye plays a part lapha, ngibona ukuthi fanele sibancedise kakhulu. Kodwa ke ngokubona kwami sesisiza ngapha emithini engasiza kulo mkhuhlane we-COVID. Yebo, lokhu ngibona ngathi kuphathelene le economics futhi. Ngibona ngathi umnumzana uBiden ngokukhuluma kwakhe uyathembisa ukuthi yena uzakwenza ngcono kulo Trump. Singazi njalo ukuthi uzakwenza ngoba esikubona kuBiden manje zinkulumo kuphela. Ithuba lokuthi sibone izenzo zakhe kalikafiki. Ngakho ngibona ngathi kake silindeni okwamanje. Singakhangeli omunye phakathi kwalabo bomnumzane angathi yena wenze ngcono kulomunye kumbe uzenza ngcono kulomunye. Kasilindeni sibe lethemba lokuthi njengoba yena sethethe intambo zombuso sibe lethemba lokuthi uzenza ngcono. Kodwa ke umnumzane uThamba ngibona ngathi la uzamile mpela.
Lo ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizwalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseTexas. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Obekuthiwa uyagula. Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcini isihlalo webandla leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kugcatshe elinye iphepha likamchuchisi kudaba lesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.